izinto zonke zikhanya sezilungile lalabo ade beyenza okanye ngesikhiwa i-accreditation sokwenziwe. Ngikhuluma nje sowuqalile ngomhlangano wokuqala we-Point Bureau, suhlezi sikhuluma kanje. Kusasa sebe singena wethu we-Central Committee andubana sesisuka sonke sesiqonde emaswimo sesidibana-ke abanikazi bephathi lapho ngisho phela ama-districts representatives bephathi abazabe khona khona emaswimo sesihlangana sesiyidli yonke ezalotezi.
Singathi-ke umhlangano lo vele ukhangeleleni okuyakhulunywa kakhulu khona mbo kuyini?
Sikhangele ulesikhathi izinqumo zethu njengephathi ayisiyo Congress leso ayinhlalo nje sokawutshintshe ukukhokheli. Siyokhangela-ke ukubana kwakungabe kusihlupha kusikhathaza kuyini.
Ye, kodwa ubona zani izinqumo elizazithatha khona ngale-ke emaswingo kambe ziyakhangelwa njani nguZulu? Kuzayemukelwa kumbe liyabe liphonga ukusixoxela nje?
Izinqumo zethu ziyinqumo ezihlala zizinhle kakhulu. Into emele sibonana kumele siphumela yini ona sekumele sikhangelisise abantu laba abasebenza uhulumende ngoba abaningi bangikhona kuyakhanya njalo kusegcikeni ubana bayenza izinto ezingashizwe ngabomo ukwenzela ubana uZulu kusasa asole uhulumende aphinde asole ibandleni kusayele ezanupiva. Kodwa-ke thina zinye zanupiva siyabe sifunile izinqumo ezinhle kakhulu kodwa bakhona abanye abantu abasehlulekisayo abaphakathi kukahulumende abasebenza emahofisini kahulumende ababe bengahambelani nebandla lethu elezanupiva bengene phakathi kwabana besebenza phakathi neproper ama-agendas amanye amabandla.